Sika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo womhlaka 4 kuMabasa 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende namhla uthi isibhedlela se-Ekusileni Hospital koBulawayo sesingaqalisa ukusebenza ngokusemthethweni ukulondoloza abatholakala beligcikwane le-coronavirus njenge-isolation center.
Task force ye-COVID, i-National Task Force namanye nje ingatsha zikahulumende bebesenza i-official opening ye-Ekusileni Hospital i-isolation center ye-COVID.
Iningi lithi likhathazekile ngenyathelo likahulumende elokuthi ibutho lingene emphakathini lincedisane lamapholisa ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus njengoba abanye besithi lilochuku.
Siphinde futhi sikhayele ukuthi laba abantu nxa bengalimala bazakuya esibhedlela lapho esingafuni la abantu abaningi khona. Ngapha silwisana legcikwane le-COVID-19. Kuba ngumsebenzi omkhulu kubodokotela la ubonisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Amapholisa athi ezinye izitolo sezingathengisa utshwala lanxa labo abatholakala bebunatha kumbe bebuthengisa bengalamvumo bazabotshwa. Phakathi kwamalanga asesele awukuthi iningi labantu lihlale ezindlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Lokhu kulandela isinqumo ebesithethwe ngamapholisa ngolwesine ebesisenqabela ukuthi utshwala buthengiselwe umphakathi ngoba esithi kubangela ukuthi abantu bebuthane. Abavunyelwa ukuhamba-hamba ngabaqhuba inhlelo eziqhakathekileyo ezibalisa abasebenza kwezempilakahle, ezitolo ezithengisa ukudla kanye lekwezinye ingatsha zikahulumende. Abantu bakhuthazwa ukuthenga ezitolo eziseduze lemizi yabo, njalo amakhulu lamakhulu abantu abotshiwe elizweni amapholisa esithi abathole behamba-hamba mahlayana. Ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abayisitshiyagalolunye asebetholakale belegcikwane le-coronavirus eZimbabwe, lona elibulele oyedwa elizweni. Emhlabeni jikelele sokufe abazinkulungwane ezedlula amachumi ayisithupha, kwathi abedlula kancinyane isigidi esisodwa abahlaselwa yileli gcikwane. Kusenjalo, uhulumende namhla uthe isibhedlela se-Ekusileni Hospital koBulawayo sesingaqalisa ukusebenza ngokusemthethweni ukulondoloza abatholakala belegcikwane le-coronavirus njenge-isolation center. Sixoxele intatheli izindaba uzenzele Ndebele ukuze sizwe okuningi okwenzakale kumbuthano lo.
Okade kusenzakala e-Ekusileni Hospital ukuthi i-task force ye-COVID, i-National Task Force namanye nje ingatsha zikahulumende bebesenza i-official opening ye-Ekusileni Hospital i-isolation center ye-COVID. I-Ekusileni lesikhathi esiningi kakhulu phose iminyaka efika 20 ingasebenzi. Ngakho ke abantu abaningi bebekhuluma ukuthi njengoba kulo mkhuhlane we-COVID lowo kungaba njani ukuthi i-Ekusileni isetshenziswe njengezinye indawo lapho kuzagcinwa khona abantu ababe lo mkhuhlane lo we-COVID. Okwakathesi koBulawayo kule Thongroof Hospital abantu abaningi abakhala ukuthi ama-facilities angikhona kawakho up to standard. Yikho ke abantu becele ukuthi i-Ekusileni leyi ibe ngezinye indawo lapho abantu abagula ngomkhuhlane we-corona bangafakwa khona.
Isibhedlela lesi sizasebenza njani? Impahla zokusebenzisa zikhona yini ezivalisa imitshina lezokuzivikela kugcikwane le-coronavirus?
Owakathi sawukacaci ukuthi isibhedlela lesi sizasebenza njani, ngoba sikhuluma nje iziphathamandla ezithiyeneyo bezikuma-meeting bezama kubuya lama memorandum of understanding, ama terms of references, ngoba kule labantu abaningi onasa i-trust yerani isibhedlela i-trust yekhangela nge-COVID, i-Ministry of Health, i-task force ye-COVID. So kulama stakeholders amaningi asazama ukuthi ekhulume bekhangele lapho ukuthi bangasebenza njani. So bekuthiwe ngokuya kwesikhathi namuhla ilanga lingakajoni kuzaba le press conference lapho abazachasisa khona ukuthi isibhedlela lesi sizasebenza njani. Kodwa okwakathesa ukwacaca sikwaziyo nje ukuthi bazama ukuthi kube yi-national or kube yi-center, isolation center, lapho abantu abangaba nomkhuhlane we-coronavirus khona abangagcinwa khona. Kusasekuningi okumele kwenziwe. Obviously kuzafunakala equipment, kuzafunakala abantu abasebenza khona, into zonke ezinjalo, izinto ezingakacaciyo esicabangele ukuthi mhlawumbe ekupheleni kwelanga kuzabe sekucacile.
Lowo nguZenzele Ntebele, intatheli izindaba, sixoxela ekoBulawayo. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ilohlelo lokuthi abahlali baleli dolobho babelane ulwazi ngendlela ikhansili yaleli dolobho ebatholela yona inhlelo zayo ngesikhathi iningi lendawo ezivaliwe. Sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla saleyo nhlanganiso, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye, sebekhona sebephendule okwakhathesi u-information officer wethu labanye basahlanganisa impendulo ezitholakeleyo singathi collecting ukwenzela ukuthi badike bazapublish information yangkhona nxa sithe yapublishwa-ke sesiyishare lo mphakathi ukuthi sisho ukuthi abantu baphendule bathi. Siyabathumela i-link abayiyo abaresponda kiyo, i-link nje echiplay ukuthi umuntu engazifakela okuyi $4 50 RTGS uyakwanisa ukuphendula imibuzo. Imibuzo nje imbalo engamningi, so sikhangele ukuthi abantu besibathumela emagroupini abaningi njalo sikhangele ukuthi abaningi bakhona bazaresponda because yinto nje echiplay asiyo question enkulu kakhulu.
Kahle kahle kuyini elikubuza abantu?
I-link esiyithumela abantu ile mbuzo elula kakhulu. Sebe sibuza ukuthi for instance amanzi bagcine nini ukuwathola, njalo bathola kwamalanga amangaki, lokuthi ikhansili isike yabuyazothatha yini izibi kibo, lokuthi akula masuwa nje aseke yabhesta khona phana lapho abahlala khona. Those basic questions nje kumele i-service okumele i-provide ikhansili.
Abahlali bakoBulawayo balolwazi na olweneleyo olokuthi benze njani ukuzivikela kulo, kumbe kuhlala nje kuphela ezindlini bengalasiqiniseko sokuthi benze?
Olwazi sebelala abantu bakithi kakhulu ngoba kuningi okukhulunywa emsakazweni, emaredweni lapha kukhulunywa kakhulu kumathelevision. Njalo iziqomoselo lathi sinje siyizakhamizi siyatshelana ukuthi kumele senzeni. Ebesikukhuthaza kakhulu ukuthi ngabe kuthiwa kuyananzela uhlelo lokunikwa impuphu ngoba yilo lwenza ukuthi abantu bagcine besiyabuthana endaweni ezithile. Njalo sikhansile sekhuthaza ukuthi amanzi uwabise phose nsuku zonke. Siyakwazi ukuthi amadamu ethu kala amanzi, kodwa ke siyakhuthaza ukuthi phose ngobusuku ngangcono amanzi abebuya ezindlini zabantu, kwenza ukuthi abantu bathelele bangasoze ukwenzela ukuthi bangayigcwala ngaphezu boraneni. Sibese sithi ke endaweni yempuphu, as long impuphu ikhona leyo subsidized engekho subsidized, yona lani difference adala ukuthi abantu bangeza ukuthi kule mpuphu laphana echip leyo bagijime baye khwampa. So ngalesi sikhathi esiku-lockdown sozingathi uhulumende uyakunanzelela mhlawumbe impuphu i-price zazo zifanani, kwenza ukuthi abantu bangajahi ukuyathenga impuphu. Kungaba luchuku futhi ukuthi suggest ukuthi i-subsidy lena ikhitshwe, kodwa bekungaba yinto engcono ukuthi impuphu kungangcono i-price zazo zifanani, kwenza ukuthi abantu bangeza ukuthiwa kule mpuphu bangajahi ukuyagcwala khona phana endaweni ethize. Ngoba kathesi ezilonga abantu besiyagcwala ezimputhini, njengayizolo ngananzela abantu babuthiwe ku-workout bagcwala se-central police laphana khwampana, nxa sebethe bagcwala emarolini bagcwala kubo-central police laphana sebebotshiwe, sokumele baphatha nama-fine ot the aloitary. So kubangela futhi ukuthi abantu bagcine bethintana ngobuningi begcine bephelana naleli gciwane. So tinesikutshoyo ukuthi ngabe kuyavuma uhulumende abe le strategy sokuthi impuphu uzayihambisa ngaphi, at the same time amalokishi onke la mawadi wonke athole. Xa kungenjalo kuyukuthi impuphu yakhona kayinelo, ungangcono ayiyekele iprize yakhona ifanane indawo zonke laleyo vele khona emashopu, kwenza ukuthi abantu bangagijimi besiyathenga impuphu leyo emashopu. Sibese sithi ke sithi khansili, njengoba ngingatsho ngaphambilini, siyayikhuthaza kakhulu ukuthi iyekele nje amanzi abe khona, angahlali isikhathi eside engekho, ngoba kungana kubangela ukuthi abantu bacinge besiyagcwala ezibhoraneni.
Lowo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, esixoxelaye ekoBulawayo. Iningi lithi likhathazekile ngenyathelo likahulumende elokuthi ibutho lingene emphakathini lincedisane lamapholisa ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, njengoba abanye besithi lilochuku. uMavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokho kuza ngemva kokuba kube lemibiko yabantu akade behlukunyezwa ngamapholisa kundawo ezehlukeneyo zelizwe besetheswa umlandu wokuzulazula lanxa abanye balaba bantu kungabakade bedinga lapho kuthengiswa khona okudingakalayo okubalisa impuphu lethukela khona osekungasatholakali lula. Omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu umnumzana Charles Nyoni uthi akusebenzi lokho osekusenziwa nguhulumende.
Okuzagcina kusenzakala ngokuthi uZulu uzagcina naye sesithi hayi sokwanele, enough is enough, acine naye esejika. Singakhanyela i-lockdown le eyenziwayo, siphongulandela okwenziwa ngamanye amazwe, kodwa sikopa nje sithiyela phakathi ngoba amanye amazwe abhizi ayafimigeta imigwaqo yabo, abhizi ethumela ukudla lokunceda abantu babo ukuthi bengalambi. Kodwa owethu uhulumende nxa simkhanyele kakwenzi konke lokho, uhulumende wethu ubhizi uyakopa omakhelwane bethu kodwa engakopi konke abakwenzayo.
Esinye isakhamuzi edolobheni leHarare umnumzana Collins Ncube uthi akusizi lutho ukusebenzisa indlela zokuhlukumeza uZulu olambileyo.
I-economy yethu leyi igcwele abantu abazisebenzayo, kuba nzima kakhulu ukuthi abantu bangaphila njani behlale njani ezindlini. So uhulumende labe-health bonani bangancedisana kuhle labantu, bebancedise ngokubanika ama-one meter distance khona lapho emagrosa lapho abathenga khona impuphu. Hatshi ukuchaya abantu, ukuchaya abantu aso solution, ukuchaya abantu akuncedi. Okumele sikuchaye i-coronavirus le sibulala abantu, akula muntu ongahlala endlini esizwa kuthiwa impuphu ikhona emagrosa. I-lockdown le imele iplane kuhle ukunika abantu isikhathi ukuthi bazame imizamo yokuthi bangathola ukudla. Kodwa nanso nge-Friday ebusuku nge-Sunday sokuqalisa i-lockdown abantu bengazilimiselanga, bengazilungiselanga.
Umnumzana Ntokozo Mathe isakhamuzi edolobheni leHarare uxwayisa uhulumende.
Siphinde futhi sikhayele ukuthi laba bantu nxa bengalimala bazakuya ezibhedlela lapho esingafuni la abantu abaningi khona. Ngapha silwisana legcikwane le-COVID-19, kuba ngumsebenzi omkhulu kubodokotela la ubonisa.
Edolobheni leHarare bekuthule okwedlulise amalawulo nxa kuqathaniswa lezinye insuku. Selokhu uhlelo lukahulumende lokukhuthaza uZulu ukuhlala emakhaya lwaqalayo olwe-lockdown. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Iningi labahlala emaphandleni lithi liyaziqhubekela ngemisebenzi yensuku zonke kulandela isinqumo sikahulumende sokuthi abantu bahlale ezindlini ukwenzela ukwenqabela ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lithi kumele liphume emakhaya ukuyahlola emasimini, lidinge izifuyo, amanzi kanye lokudla. Unkosikazi Thembelihle Swanda odabuka eMasholomushe uthi sebebhekane lendlala kulandela ukumiswa kohlelo lokuncedisa uZulu ngokudla ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Kungakho uthi akusoze kwabalula ukuthi behlale emakhaya.
Sizakwanisa kodwa kukwaniseki ngenxa yokuthi nje abanye bavalele bengelampuphu. Egwanda ukuthi uchayo egwanda eyidinga khona ngale yabungakwazi ukuthi khona yini. Abanye bahambile babuya bengelayo bethenga amagogokho ngama-150. Endlala enye emangalisayo eseswela sisele nje lesawudo ukuthi alicela kubandima. Ukuhlala sibili sihlezi silindele sibili kodwa hayi kunzima ngayo indlala. Ngabe uthe sicalisa ukuthi uhlale sihole lokhu kade vele sikuhole. So besingakahole sekusiphelile kumbe bayabuya kumbe basabuyi asikwazi.
Umnumzana Lokumoyo wephakama phansi kwemanama uthi iningi lezakhamizi zamaphandleni kazilalwazi olujulileyo ngegciwane le-coronavirus kungakho lidinga imfundiso.
So abantu bathithibenela basola ukuthi indawo abe-health amadokotela bengaphumeli phandle emaphandleni bakhulume ngomkhuhlane lo abantu bawuzwisise ngoba sizwa abanye sizwa ngabanye bezwa ngamaradio. Bona abahealth kababuyi emareserve abakhuluma besemathawni. Sikade sicela ngomusa ogcweleyo ukuthi abantu behealth babuye emaphandleni basifundise ngecorona virus. Sike sikhuleke lathi sithi sikhuleka sesifundisile ngoba bathi uyamametheka umkhuhlane lo gijima njengomlilo.
osobhukwe fumuke umnumzana Sifas Dube uthi kuza kuba lukhuni kubo njengezakhamizi ukuthi behlale emakhaya ngoba kufanele benakekele izifuyo zabo njalo behlole emasimini.
Kungaba nzima sibili ukuthi sihlale emakhaya ngoba kulezi fuyo singavele sihlale emakhaya izifuyo ziyathathwa ngamasele. So kuyamele abanye bayidinga inkomo, abanye bayayikhangela emasimini, abanye sihlale emakhaya kwenzela ukuthi sifikelele umkhuhlane ungasathaki sonke. So lakho kuyabethusa ukuthi kambe kungaba lo mkhuhlane onjalo ngoba bajayele iflu lokunye ukutshayisa amakhanda. So manje sibe mangala lo munye usubuya bengawazi ukuthi ngabe ngumkhuhlane mhlobo bani.
Uphinde wathi kuyadingeka ukuthi kugetshwe isikotho eziningi ukuze izakhamizi emaphandleni zenelise ukuthola amanzi lula, ikakhulu ngalesi sikhathi abantu bekhuthazwa ukugeza izandla njalo nje.
Amanzi amanye amaningi asemadamu, izibhorane ezishotayo. Sizokuthola kungamaphetshanyana lokufakwa emlonyeni okokuthi ngakuyatholakala, manje singakwazi ukuthi kutholakala njani. Yilo uhlupho esilalo. Hayi siyazama nje lokho esitshengisana sigeza ngazo izipiriti lezi lokunye zamasepa senzela ukuthi sihlanzeke.
Kusenjalo abantu abasuka kwezinye indawo zelizwe sebeqalile ukuya emapulazini aseduzane leGwanda ukuyagola amacimbi ngesikhathi uhulumende sithi uZulu ehlala emakhaya. Isikhulumeli samapholisi ezansi emaNdebeleni uChief Inspector Philisani Ndebele uthi amapholisa awasoza kuvumela lokhu.
Kulabantu abaphume kwezinye indawo ebezenza into leyo ukuthi angamacimbi lesithemba ukuthi asekhona kathesi. Sizayenza ukuthi abantu njengoba kuthiwe kunabantu amelanga behambe imango edlula amakhilomitha ayi-5, sizameka sure ukuthi nxa kulabantu ababuyileyo abangasoka la bebuyele lapho abasuke khona. Njalo abantu siyabakhuthaza ukuthi bengameleli ukuthi isandla somthetho sisebenze kabani.
Sebeyisishiyagalolunye asebetholakale belegciwane le-coronavirus eZimbabwe lona eselibulelo oyedwa. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Buyalandela uhlelo oluphathelane labesifazana lapho esikhuluma lomongikazi ongathandanga ukuqanjwa ngebizo sihlaziya udaba lwe-coronavirus.
Mina ngingumongi ngisebenza ku-private. Ulwazi engingalunika abantu ngegcikwane leli ele-coronavirus yikuthi singalithathi kancane, yinto ekhona, into ephilayo. Njalo singakwenze ngani xa yinto kamakhelwane, yinto yakho, yinto yethu, yinto yomuntu wonke, kuzangena kuyo yonke indlu, ikakhulu nxa singaziphathi kahle ngokuhlanzeka. Kuqakathekile ukuhlanzeka, ukubona ukuthi uyageza izandla ngaso sonke isikhathi. Ungahamba uyebamba lapho kule ngcekeza khona, ezambuzini, endlini, emakhitshini, kuyo yonke indawo. Njalo singabi lo mkhuba wokukhafula yonke indawo nje, isibe lokuhlanzeka njalo kwezimpahla zethu esizigqokayo, balandele njalo iziqondiso. Bakubona njani ukuthi balo mkhuhlane lowo? Kaningi kuqala nje kungani yiflu encane, kodwa kugcina umuntu esetshisa umzimba kakhulu. Ufuthi i-temperature yangkhona ungayihlolwa kuphela, uyaziwe esibhedlela ukuthi inganani, ngoba lapho singaye sikhulu kakhulu isifika kubo-38. Singathi kuqala nje kubo-37.1 kuqansa kusiya phezulu ize ifika kubo-38. Iyabe siyi-temperature etshengisela ukuthi isibonelo sokuthi ingabe ikhona, yiso isibonelo sakuqala. Okwesibili, umuntu uyeza uyakhwehlela, akhwehlela asiqine sesizwa esevaleka engasathi simuli muzi. Lezo zibonelo zontathu yizo zibonelo qha ezitshengisela ukuthi ngempela umuntu angabe le-corona virus infection, kungasafani nje le-flu nje, ngoba i-flu nje layo ilazo izibonelo ezifanana exactly layo i-corona. Uyaqala nje usizwa nje amakhovula ephuma, utshisa umzimba, umzimba wonke ubuhlungu, usizwa utshaya ikhanda, okunjalo nje. Kodwa kuqakathekile ngokuthathu engikhulumileyo, umuntu ke njalo nxa esezizwa ukuthi ulakho lokhu izibonelo engizikhulumileyo akahambe
esibhedlela esiseduzane naye
kumbe amakliniki kakhansili sebe le ndawo abazenzileyo khonangale emakliniki lasezibhedlela amatende abawafakileyo lapho abascreena khona abantu ababacabangela ukuthi balalezo zibonele yikho lapho-ke abazatshelwa khona ukuthi bayehlolwa ngathi ukuze batshele ukuthi yilo yini kumbe hhayi lelo gcikwane nxa lihloliwe labanjwa kumbe nxa ezicabangela ukuthi ulalo
engakahlolwa labanjwa akahlale khatshana labanye azehlukanise labanye even ngekhaya esikuthi yi-self quarantine ahlale yedwa angagqokelani labanye angadlelani labanye lapho endlini ahlala khona abe yedwa abamsizayo bangamsondeleli okwedlula i-one meter at least babe a meter or more than one meter khatshane laye lanxa bezomsiza bame khatshane laye bamnike nje izinto bangasondeleli eduzane thile ukuze kukhonfime kulenhlelo yini elilazo ezibhedlela ezokuxwayisa abantu ngendlela abangazivikela kuwo lokuthi kahle kahle okuyikho okukhathaza abongi kathesi kuyini iningi sizwa likhala ngokuthi alilampahla ezeneleyo lezifaneleyo zokuzivikela kugcikwane le-coronavirus
abantu basebefundiswa emarediyweni esibhedlela kule nhlelo zokuthi baphuma bayefundisa mina engiku-private siyaphuma phandle siyefundisa bonke nje abaqhatshiweyo abaqhashwa bonke bayalandwa ezindaweni zabo lapho abasebenzela khona bafundiswe ukuthi bagqoka njani ama-mask bageza njani izandla kumele balahle njani ingcekeza ikakhulu okunjengamathishue njalo lokuthi banikwa lezo zinto zokusebenzisa ezinjengama-hand sanitizers ukugeza amanzi ukunikwa amabhakede akhona afaneleyo alamathephu ukuthi bageze njani njalo kumele bahlale njani endaweni zomsebenzi ukuze bangahlali beseduzaniduzane abakahulumende bayaphuma bayebafundisa emarenkini bayabatshengisa ukuthi kumele baphile njani emabhenki sebefundisiwe njalo ukuthi kumele abantu ababasevayo babancedise njani amabhasi i-public transport sebefundisiwe njalo ukuthi kumele basebenze njani lomphakathi kungani nje ukufundisa abantu kukhona into ezingekhoyo izinto zokusebenzisa
wonke umuntu usebona ukuthi angazivikela yena kungangcono kulokuthi alinde ukuthi uhulumende ovele ekhuluma ukuthi akalazo izinto zokusebenzisa ngoba abantu into abakhala ngayo yikuthi angizukubulala mina ngedwa ngingathatha umkhuhlane esibhedlela ngizahamba lawo ngikhaya ebantwaneni izihlobo abangani nxa wena usufile breadwinner wabulala labantwana kuba yinto ebuhlungu kakhulu so kumqoka kathesi yimpilo yabo omongikazi labodokotela yikho nje abakhala ngakho okweholo kuzaphela kulandele lanti sinje ku-private kasikhali ngeholo kodwa sikhala ngokuthi sikuthole lokho kokusebenzisa ngoba lakithi kuyasilela ngenxa yakhona okukuthi baza kutshela ukuthi i-economy izima kula mali yokuthi ithenge izinto ezaneleyo uzawenza njani umsebenzi wenu usesaba kudala nje i-stress le-mental lokuze disturbance ebantwini abafanele babe ku-forefront yokulwisana lalowo mkhuhlane
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Lingali tshona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Dande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Prince Dubeko Sibanda ummeli webhinga North edale lephalamende kodwa ukwakathesi ekobulawayo Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ngokwamukelwa Gande. Okwenzakalayo khathesi esikunanzelelayo ukuthi idolobho lonke seligcwele amapholisa, sokulama roadblock amapholisa idolobho lakoBulawayo. Abantu abavunyelwa ukungena edolobheni. Uma ungena edolobheni uyabuzwa ukuthi uyanga uyakwenzani, njalo ulencwadi yini etshengisa ukuthi uyakwenza lokho okufuze ukuthi uye kwenza. Ngengangena ngisiyadinga amaphilisi okuthi omunye ogulayo enhlala duze naye ukuthi laye elatshwe. Kwasokuthiwa ke incwadi ingaphi, ngasezithi lawo amaphilisi kafuna incwadi kadokotela, ngamaphilisi afuna ukuthi ngiyethenga nje efamasi, njengoba amafamasi kwathiwa khona athenga ayabe evulile. Kwasokuthiwa ke etshengisa le proof yokuthi wena uhlala ngaphi, ngathi incwadi yakhona yokuthi nihlala ngaphi izabe ibhalwe mbani. Kodwa into engiyaziyo ukuthi i-proclamation eyayenziwayo yavumela abantu ukuthi bayakwanisa ukungena edolobheni besiya kwenza ezinye izinto ezijeneyo, ezifana lokuthenga imithi, ezifana lokuthi bedinga okudliwayo. Kasithi umuntu uzwile ukuthi edolobheni kule mpuphu ethengiswayo kwesinye isitolo, kufuze ebhalelwe mbani incwadi yokuthi ehambe ethatha impuphu yakhe, ethenga impuphu yakhe. So yikho engunanzelileyo. Ngike ngafika kwesinye isikhathi ngivelela emalokitshini awentshonalanga, ngasembuzwa ukuthi uya ngaphi, ngasengisithi ngiyalapha engihlala khona. Kwathiwa uvela ngaphi, ngatsho ukuthi ngivela eNketa. Kwasokuthiwa khona hayi buyela eNketa lapho uvela khona. Athi manje ngiyabuyela eNketa ngiyekwenzani? Kwathiwa kungoba yikho vele khona umthetho uthi ufuze ubuyele lapho ovelela khona. Ngasezithi hayi kodwa ngihlala ke kwelinye isayidi ledolobho. Kwasokuthiwa kula ngenye indlela sokufuze ubuyele lapho ovela khona. Sibonile njalo abantu abaningi bebotshwa, bebotshelwa ukuthi khona bangena edolobheni, abaningi bakhona besiyadinga ukudla abangelakho ezindlini zabo. Njengabona njalo kwenye indawo abantu besehliswa ebhasini. Angazi ukuthi leyo bhasi uzubukholeyo bivelela ngaphi kwakhona emalokitshini, kodwa bebesehliswa ku-roadblock kade seduze le-Bellevue. Ngaze ngazibuza ngathi kanti nxa kuyikuthi sifuna ukukhontrola abantu abangena emadolobheni, thina sivele satsho ukuthi ungena amazubukho wodwa, ngani kungathiwa khona abantu nxa bengena phakathina kozubukho omunye lomunye kaphiwe imvumo yokungena phakathina kwebhasi yakhona ngamapholisa? Kulokuthi bathi sebegadile abantu vele sebemanyene ngaphakathina bamanyana phakathina kwebhasi yona leyo, ngani bese siyakwehliswa sokuphambili?
Ngokubona kwakho ngakwenziwe njani ukuze kwenqatshwele ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus?
Engubonayo mina Chris ukuthi kukhanya ngani ukuthi sehlukanisa abantu senzela leyo kuthiwa i-social distancing, ungani siyakwehluleka. Okwakuqala sivele savumela abanye ukuthi abangene emabhasini. Okwesibili sibona kade bebotshwa besiyahlaliswa emapholiseni beminyene sebeyirali. Wona lawo marali esingawavumeliyo besiwabona ekhona e-Central Police Station. So ngokubona kwami kungangcono kathesi siconcentrate ekuzameni ukuthi khona labo ababe sebetholakale le mkhuhlane number one kubonakale through i-testing, kufuze sengezelele i-testing. Okwesibili kufuze sengezelele indawo lapho abayakwelatshwa khona. Okwesithathu kufuze ukuthi sengezelele amaphilisi kanye le mtshina efunakalayo ukuthi selaphi labo bantu.
Lo ke bekungumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ummeli weBinga North edale lePhalamende, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kuviki ezayo. Lilale.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende namuhla uthe isibhedlela seKusileni Hospital kwaBulawayo sesingaqalisa ukusebenza ngokusemthethweni ukulondoloza abatholakala belegcikwane le-coronavirus njenge isolation center. Iningi lithi likhathazekile ngenyathelo likahulumende lokuthi ibutho lingene emphakathini lincedisane lamapholisa ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus njengoba abanye besithi lilochuku. Siluqeba lapha ke uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.